Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-23 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni.
Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi abakadibani lodubo olubhekane labebandla le-CCC.
Mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate i-commotion.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zakwele South Africa okwenziwa abukuza.
Kube buhlungu kakhulu futhi nje makukuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazovezwa ngokunuka amakhwapha, hayi buhlungu leyo enhlamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Sokubotshwe amalunga aleli bandla eHarare ababesenza umhlangano endlini yomunye wabo. Esigabeni seMathebeleland South khona kubikwa kulokwethuselwa kwabantu bemabandla aphikisayo. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni lesi, uMnumzana Ntando Ndlela, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, lapha kwelakithi eMathebeleland South umumo wezombusazo awukho mnandi. Abantu kabakhululekanga, abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC Citizens Coalition for Change elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMathebeni South kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMathebeni South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni, lemafonini, lakuwo mawubona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphela ngaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela eyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase, ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo ukhona ngapha?
Lakhonokho kwenzakalayo ukuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano, ihlangane labantu bayo. So engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMathebeleland South abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo, ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijeneyo elizweni. So ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo uthensi ngingasebenzisa ibala lesikhiwa umumo uhlasimulisa umzimba, umumo uyethusa abantu abasakwazi ukuyikho lokungayisikho. Kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe, abantu balapha eMadibeni South bathi sokwanele, bathi sebefuna inguquko, bathi bafuna uNelson Chamisa abalethile iZimbabwe entsha. Abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota, belungiselela ukuba lanxa kulobunzima, lanxa kungachiphanga, bavotele inguquko.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMatabeleland South. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi awakadibani lodubo olubhekane labebandla lesisi. Siqoqe lomkhokheli webandla le EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-CCC, kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla notify, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion, kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho. Njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notify amapolisa xa kuyikuthi bazahold ama public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we EFF Zimbabwe, kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe simake sure ukuthi we ready ourselves for EFF campaign so that campaign okuzwayo and sikhiye ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo sizawina amanye ama city angana athe xaxa.
Sesike sezwa abanye bekhala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abebandla lesisi ngoba amapholisa ayabavimba. Sike sabona labanye bebotshwa, lina lithini ngalokho?
Lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-CCC, kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla anotify, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion, kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho. Njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notify amapholisa xa kuyikuthi bazahold ama public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we EFF Zimbabwe, kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe simake sure ukuthi we ready ourselves for EFF campaign so that campaign okuzwayo and sikhiye ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo sizawina amanye ama city angana athe xaxa.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBilitane. Sethulekile ukukhuluma labezana PF ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlala elandula ukuthi kulokwethuselwa kwabantu lokubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla le-CCC. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zwakwele South Africa uwenziwa abokuza. Lokhu kulandela ukuhlakanyezwa kwabanye abathiwa bavela eZimbabwe ababonakala emfanekisweni wevideo bexotshwa njengezinja esibhedlela sakwele South Africa ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Njengabameli bezivalwane zaseZimbabwe lapha eSouth Africa akusiphathanga kahle impela ukuthola ukuthi baxotshwe njengezinja labana abantu bephelekezelelo osisi ogulayo. Yebo, kungabe kukhona izinkinga ezivelayo mayelana lokungena komuntu phakathi kwelizwe, kodwa ezibhedlela lapha si-expecta ukuthi ubuntu nempilo ithathwe njengento eqakathekileyo kakhulu. Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazobezwa ngokunuka amakhwapha. Hayi, buhlungu leyo mhlamba siyayibona nje into nje nokukhulunywa lapha nakuma-social media ukuthi abantu bangaphandle siyanuka. Angazi njalo mhlawumbe bona bajwayele abantu abavenuka, kodwa inhlamba yokuthi umuntu akuthethise ngokunuka ibuhlungu kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bengaqhubeki behlukuluzwa kangako abagulayo khona ngapho kwele South Africa?
Okuqakathekileyo okuliqiniso yikuthi kuzomele kulungiswe ilizwe lakithi ukuze sikwazi ukuthi siphindele kwelakithi lapho kodwa ngendlela ephephileyo, kungabe ukuthi siziphepheli impilo yethu yonke. Kodwa ke okwamanje in the immediate term sesiqalile uhlelo esizalwethula kumphakathi mase siqedile ukuxoxisana nama healthcare practitioners angama migrants ikakhulu abavela kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe angama migrants too, spring up ama alternative healthcare facilities and create a network ye healthcare ngabuya ethe a subscription, at least even if it's a small fee, engaba accessible to ama migrant. Ngoba phela masikunanzelela akuqali manje ukuthi umuntu azithole ehlaselwa esesibhedlela, angeke usakuthemba, akusathembakala ngempela nasesibhedlela, ngoba mhlawumbe omunye engakuthethisa kuxotshe acine kwenzela phansi ngezinye indlela. Angisho sokwe kwenzakala sikakuzwa, kodwa ke bayethukile abantu abaningi indlela abaphathwa ngakhona, even bayahaladwa khonapho esibhedlela. Okunye na kufuneka nje nathi isizwe saseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe ke sigweme ukuzithola singale komthetho, ngoba ngithe mase ngilandelisisa le ndaba omunye wabathungameli kuJohannesburg Metropolis Department ungithintile impela lapho wangichazisa ukuthi hayi Mkhwananzi, while siyibona nathi leyo nto asiyithandanga, but kunezinto eziningi zenzakalayo ezenziwa izizwalwane zakini. Wabalisa wathi uveli kwangenelwa iklinika yabanjwa inkunzi, and as far as they identified laba bantu bathi ba-identify kungukuthi labo bantu ngabaseZimbabwe. Anginabo ubufakazi bokuthi labo bantu babe ngabaseZimbabwe na, kodwa-ke kunempikisha mpela esinamathiselwe laphana emdulwini. Kodwa khona nje ukuthi kutholakala abantu bakithi bezithola bengale komthetho kudalela lona lolo khophe oluzosenza ukuthi sihlale sesizitha ne-host, of which akulasidingo sokuba isitha se-host. So nathi ake abantu bakithi bazame ukugcina umthetho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. ngumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Ngumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa owadubula wabulala umholi wamapholisa eWetsa uJason Muvevi usetheswa icala lokubulala omunye njalo umuntu nyakenye. Amapholisa abikwa echayisane lobufakazi bokuthi uMuvevi wabulala umuntu wesine othiwa nguNyarai Round ngolwezi nyakenye eDomboshawa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usecatshe amatitshala azinkulungwane ezifika phose ezilitshumi 8,382 ukwengezelela inani lalabo abavele bekhona ukuze kube lemfundo elohlonzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngikana ngokuphiwa moyo ngiseplan to match umsebenzi. Lapha engingakutsho engifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJob Sikhala ngamanzi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwa siyazama ngendlela zonke la naye umkhokheli wethu umzane nasemhlabeni akamkhohlwa ngiyazi akhona ama hypocrites abangazanga ukumfida information erongo ethi lokhu lalokhu sihlanisa sekukhohliwe sihlanisa njani njani. I can see many comments kubo social media la. I can see many comments many with a fault rumors support rumors. So the thing that I want advising and encouraging is that engalose hope. Let him go to his hope. We are with him. We are together. Scatter schedules. He will be freed soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. However, Lisa, if Kala na ayo mnza yoneso nchamisa, kulandelo tenda ebiti la ayus Kala, mcholabanyi. Kuba banga luzi o, njalo food, banga kaba nibona vote. Just because Kala tenze to is kangelele hiyo, sembebona. Let them work together, agree together, have one opinion. Let them not divide, let them not separate, let them not fight for his cause.
Linjani imbrevant bakithi mthwazi omuhle. Kuma council kwaphana kuma mayor wathwathi akuvotele emarapini. Votele emarapini sikhuphela udubololo lozenlozen ntona okunye lokuselingabona ukulenza kanjani. But emakhansilini hayihayi kwaphana kumele sizibonele sizenze sizibambele mathupha. Nto lezokuhlala kubhizi kuvotelwa abantu besitshoneni logayo it's a waste of time. Then izi lapho kuthi katiyona izano ezinhlanganiso even amayama osadikwa kwathi bathulela izano ibopha abantu yenzani izenzela intando. But why bethula nje bathula nje hayi no man why bethula kumoshakala bathulela akula muntu olokuza umkhuza phela abantu labo sebefuna nokukhuza laba amacegulade asemotsha gakhona izano zimotsha kakhulu ke manje ukuthi bafuna ukukhuza ukuthi ukukhuza ukuthi akai kodwa lenzani into elenzani no man hayi utapaza abantu babenza ngakhona movement. Wenze lokhu yakosho, wenze lokhu yakosho. Alelize no man. Wayephatha abantu kanje yazi kugcina sokuba sekorayidi man. Uthi umuntu oma opposition le balandelela ama opposition wayelithi bona bazenzela bona wonke abakufunayo. kodwa ama opposition kumele kwabophe kwahlume. No man, no man. Hayi ngapha emadebelele into yemigezi kumele uvotele ne-MRP, ama-councilor, uma-mayor. Hlukane nokuvotela laba bahlume. Angeke kube noshintshi uma kuloku ezivotela amashonala, angeke ushintshe lutho.
Salibonani bafakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli, ngibingelele kakhulu ama-supporters e-CCC. Siyabezwa abantu be-MRP bathi bona uChamisa angeke alibusiliswe. Abantu bejoyine i-MRP. Lami umbuzo wami uthi umqondisi uzoliquma yini ilizwe, uzoliquma ngani ngabapha abantu, ngoba bona phela into kumele bebeyaziyo ukuthi thina sobantwana abancane singathi sithwele nzima eZimbabwe, siredwa ngabantu abaseSouth Africa besitshele ngokuquma ilizwe. Bona bazaze bezifile bengazange beliqume. Ubuhle uChamisa ulayo ichance yokubusa ilizwe leZimbabwe ngokuhleze uyinayikho libona leziki yenza okokungezelela ama-constituents, ngoba iyakwazi vele ukuthi i-friends ye-election uChamisa uyalithatha ilizwe. Bona kabala chance ivini yokuquma ilizwe, ngoba kathi esikunje bakhuluma kube nge-CCC ayengakazi kuse, ngoba balomhawu ukuthi thina amaNdebele angikhona vele kasikulalela abakutsho, ngoba sidlali phela thina. Khona sirojwa ngabantu abahlezi egoli abasutha bebe besitela ngokuquma ilizwe. Nxa befuna ukubona ukuthi uChamisa ule chance, uChamisa uthandwa ngabantu, umqondisi ngakasabanga uChamisa ukungena kukhetho. Bebezabona ukuthi uChamisa bezabhotelwa ngabantu abaningi kakhulu eMatabeleland udlula umqondisi. Nokwedlula kathesi ukhetho esilulandayo lolu, i-MRP vele as long as sisikhona vele akula council abazamthola kumbe uMP. Vele abantu abaningi bavotela ama-MP lama-council kaChamisa, whether bayafuna kumbe kabafuni, lokho kumele behlale bekwazi.
Studio 7 kuka njani okhuluma ngoDow 263 lapha eGoli. Okunye engicela uPaula ngakho, ngicela uPaula ngakho namhlanje ukuthi vele ngizobantu bekhala ngokuthi waye abantu be-CCC bengaviseli uma betshala. Inkinga kweze bengaviseli bengazezanu zile backup. I-backup yakhona ngamapholi. Labo pholi nyathi bakhona labana bayakwazi ukuthi thina sisebenza ezi-backup yabantu bezanu abatshaya abantu. That's why ubona manje abantu ababulala abantu, abatshaya abantu ematyopo, nabatshaya abantu ebhinga ngaphi ngaphi, zonke ezi ndawo ezokwesiza. Akubotshwa kivinto yedwa umuntu, kodwa batshaya kwaphela lapho. So inkinga ekhona manje le nto le isazoqhubeka, ngoba abantu be-CCC bengazama ukuthi babisele i-backup. Bonaba abantu bezanu abamapholisa lalawa sengawezanu avuka ngolaka sabophonto bavalele bo. Thatswa ubona manje anti bavalele ngoku umuntu ezalo sumbona ejele manje akula vinyo uyiwazi. So inkinga esesilawa manje ukuthi sesithi umbuso i-ZANU PF isiyayijekhe amapholisa asengawayo asasebenzela abantu. So abantu bezi bavumele lokuboni lokho, bahambe bayivota ngobunyengo, bazama ukuthi sikulwise lo mbuso lo sibusa ngobugebenga. Isigebenga lezi sezibusa manje yabo.
Studio 7, Studio 7. Hayi, uyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kulabantu abase bazithatha bazenza bona ngani bangonkulunkulu. Engathi ngani abantu sebekhonza bona, ikakhulu uMnankagwa lapho. uMnankagwa uthi uzaqhuma izinsuku zabantu be-MRP. Awusho uNkulunkulu wena uMnankagwa, awusho uNkulunkulu ngisho nakancane. uNkulunkulu nguye oquma izinsuku zabantu. Wena nje wabulala abantu bakhe nge-ground, usuzozitshela ukuthi wena usuzokuquma izinsuku zabantu be-MRP. Ubani wena? Ubani ulegunya liphi lokuthi ungaqoma izinsuku zabantu? Usukungafa wena, ungafa wena wena uMnankagwa. Abantu be-MRP besala bethatha ilizwe labo, bese wena usufile. Unokuzitshela ukuthi usaqoma izinsuku zabo. Hayi, bawacela usihloniphe bani. Bako ukuthi wena ulenjongo lakubantu be-Matabele legwiri. Khuluma kathi usaphila. Khuluma kathi usaphila ukuthi yini into oyibangisa abantu be-Matabele wena uMnankagwa wena. Ngoba since 1980 abantu bakithi be-Matabele uyabazonda balamsebenzi ngenxa yakho. Ufuqele umgaba into ezimbi nguwe futhi okubulawa kwabantu bakithi wena uMnankagwa wena. Kanti ufuna nebantwini bakithi uMnankagwa into ongasitshela yona nje iyi-one nje ukuthi yini abantu abakubone nayo abantu bakithi. Hayi, bakuthi wena sebethe bafuna ukuphuma eZimbabwe kwakumele ubabize uhlale nawo phansi ukuthi madoda sebefuna ukuphuma eZimbabwe sizathobani. Ungathembisi ukubulala sonkulunkulu wena awusabeki nje.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, kulabantu abalithumi abadutshulwe bafa kwenye indawo ephatheke ngezomgido esigabeni seCalifornia. Umsolwa ungumhlobo wesiChina ubikwa engene eStar Dance Studio wahaza inhlamvu ezibulele abalithumi kwalimala abanye njalo abalithumi. Umuntu lo uthe eqeda lapho waya kwenye njalo indawo yezomgido iMonterey Dance Studio lapho alwisane khona labantu makhaza bamthathela umbhobho wabaleka wayazivalela emoteni yakhe lapho atholakale esefile ngemva kokuzidubula. Amapholisa athi awakatholi isizathu sokuthi kuyini okubangele ukuthi umuntu lo ongakaqanjwa igama enze lesi sihluku. Ukuhlaziya lesi sehlakalo siqoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kumbe engqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlingo lapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi futhi sebelapha sebengani elizweni okugcwela imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivusele ukuthi ulutho usubona ukuthi nokulento lapha engqondweni lapha eMelika ingani ulesikweletho lomuntu ingani kalizwanani impopo mningi endila labo abangani they are grieved basuka bese bethatha impopo bese bephombuka uyadubula khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wona lo usuweqa ukuthi ususiyathatha impilo zabantu ubona ungaselandaba kusho ukuthi ayekhanda kulezinto eziyabe sezingaseri khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ukungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu ababe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapho. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo ogcwele le mbhobho yakhona and abantu baningi kodwa amanye ama-states ikakhulu ama-red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama-gun laws njengathi thina lapha e-Indiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umbhobho lobufihlile lobuzithwalele hatshi akuselamthetho okwalisayo khonoko and sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngalemolo khonapha e-Indiana bekuse-New Zealand omunye undoda leyo bethwele wahlwamthatha undoda lana wamdubula. Yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi yibuningi bempopo yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe usekutheni.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Indiana. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lanxa ukhetho soludumela emansumpeni. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe ezibhedlela zakwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com. olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.